Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zeninga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku-5 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abamabhutsha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenze intengo yakhuphuka.
Abantu bazakuthi angesobho kuphela bathethe senyama kuye lesobho bashaye emuli kunjani.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo.
Indlela esibona ngayo ukudaba lwama-fees lumba qambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo.
Inhlanganiso yakwele South Africa ye-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beitbridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhutsha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa ngenyakenye ukuthi abahlinza inkomo bazabhadala umthelo weVAT oyisilinganiso sokulitshumi lanhlanu i-15% kusukela ekuqaleni komnyaka. Umthelo lo uzafakelwa labathengisa inyama yenkukhu leyengulube. Kodwa abanye abezilaha bebengakafakeli lumthelo kuyona le iviki lanxa abanye beqale ukuthengisa inyama esifakelwe lumthelo ngolwesithathu. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe uMnumzana Comfort Mujekezi.
Kutekse government kwafakwa 15% and kukhanya ama-meat suppliers, ama-producers like i-Texas yathi yaphuma ebhekeni ukuthi i-15% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidula okunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwa i-15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
I-KG inyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi la it's a basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi sibakhuthaza thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayefuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile, but ngenxa ye-15% rate esifakwa ngama-retailers layo seyengezelela laphana babekhala khona, so kuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babe-afforda ukuthenga, so kuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakuthi angesobho kuphela bathethe senyama kuye lesobho bashaye emuli kunjani.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yale average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana mbijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya ya inkuku kulavane so I competition yenkuku ya ihigh ngenza ukuthi lakho esitolo kwakulapho ukuthi balokhethisa ngesikhathi I price yenkuku unlike I price ye beef ukuthi afuna abantu bathi hasi sahlaka inkomo ezrolls sithengisa inyama izona ye beef itholakala kumavutha and I competition yakhona ikwazi lo so ngaso kuba le 15% lei kuya affect abantu kakhulu
manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli
sifuna ukuqala ngama suppliers yebo abalaleli sizakhuluma labo ama consumers but ama suppliers lesifiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke manje dealer nathi I business ifuna ama consumers the same way ama consumers engafuna I business ngayo enye into esithi ukuthi yebo into singadura lapha eZimbabwe but ikhathesi ngenxa ye-globalization ngenxa yama-online shopping ngenxa yezi-movement ezinto ama-suppliers bayarisk-a nabo i-high competition from our neighbors from our neighboring countries sibe Zambia sibe Mozambique sibe Botswana sibe South Africa amazwe lawa agombolose eZimbabwe and ye-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eSouth Africa sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eBotswana sokulula ukuthi bayenze i-grocery eMozambique so thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally sebekhompitha izindabanye baphandle
Hello ke ngumnumzana Comfort Mutsekeza isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo. Uhulumende wazise enyakenye ukuthi imbadalo yama-school fees ezikolo zemalokitshini eze-primary izaqala kumadola emelika amahlanu ngethemu i-$5 kusiya kumachumi amabili $20 ezikolo ezabahlala abalutshwana ema-low-density areas. Izikolo ze-boarding zona sokuzabhadalwa amakhulu amane i-$400 okucunule abazali abaningi ukuthi imali le imele ihlawulwe ngedola lemelika. Sixoxe loSanda Kukhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yeZimta umnumzana Akuneni Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela esibona ngayo udaba lwama-fees lumbaqambili okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo zibe lakho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona esikolo kodwa bese sikhangela ilevel yama-fees sibone ngani aphezulu kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe ikakhulu kusiya imali ezikholwa yizisebenzi imajority engama-civil servants angababalisi iholo abaliholayo alibayenzi baphumelele kumbe benelise ukuthi babhadale ama-level of fees akhona lala esiwazwa kumamaketi kakhulu kuma-boarding schools etho i-fees iya kuma-500-600 abaqalisayo kubo-form 1 kuma-boarding schools kwamanye baya kuma-1,000 something yimali enkulu kakhulu yimali ephezu komholo kambalisi yimali ephezu komholo ka-general civil servants ngokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele esikolo ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zithatha ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumarket kube ngangani le mikholo yezisebenzi kakhulu ama-services ababalisi naye iyakhuphuka ihambe kuma-PDL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona
manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi
amatishala sizwa behlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi
yeye ngiyabonga umbuzo esikukhangelele kakhulu iqinisweni ye imali incane kakhulu igalisa udawa lolo lwamiholo sasikhangelisa ababalisi baye ku-540 kodwa njengezim size babe-teachers associations lokho singena kumarket sisenza ama-survey i-research okungangokuthi kathe singasikhangele umholo umele ube urenja 800 to 1000 USD sikhuluma nge-real market value asikhulumi nento yokucabangela nje kumbe kuthiwa ngukhuluma ufiga sikhuluma sile department of research ethi every month iyangena kumarket ikhangele i-bread basket ikhangele ama-prizes intengo ezikhona kumarket ibe sisithi ukuthi kathesi sesingaphi ngomholo okwesibili ngemva kokwethulwa kwe-budget ngumthuli uprofessor umthuli sikhitha mfundo umthuli besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona lohulumende e-NGNC bathi untech batsho ukuthi i-budget le abayibekayo ispeciali nxa kukhale kwezemholo isikhangelele okunganani ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elitho ukuthi what are our demands the 800 to 1000 engayibetha ekuqaliseni so lakathesi sesikhe sabhala izincwadi ezithize sisithi ukuthi siqeda sibize emhlanganeni sisele phansi njengezinto sasebesikhangelele ukuthi into lezi zilungiswe kungakawonakali ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi kuyini okuza kibo ku-2024 eqalisa njenge-increment abayikhangeleleyo akukenzakali khonokho asikabiswa NGNC, but we hope that izabizo amasinyazanyana but uncheck the budget particularly kukhangelane nemiholo esiyikhangelele ngo-2024
alo ke ngumnumzana akuneni maphosa osandakhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yamatitshala eye-ZIMTA kolunye udaba inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Bait Bridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho. Kulezi zizalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenza kwele South Africa ezazisekhaya ngekhefu lekhisimusi eseziphindela emsebenzini kodwa zingela maphepha. Amalunga ebandla le-Patriotic Alliance aqale kuyona le iviki ukuhamba-hamba emngceleni we-Bait Bridge eceleni komfula uLimpopo bexotshanisa abeZimbabwe abazama ukucapha umfula ukuthi bangene kwele-South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla lithi kusiyafika izolo bese livimbe abazama ukwenza idabu lapho abangamakhulu amabili i-200. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ilobe enkundleni yokuxhumana e-X isithi layo isisiya emngceleni we-Bait Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eyiZimbabwean Community in South Africa umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena.
Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni we-border ku-side le South Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni abantu abachaphe emfuleni amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu la bo bangene emfuleni ngabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo.
Khona ukwenzakalayo lokhu ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes. Lokho bakuthathela ku-Donald Trump abambona enqoba ekhethweni lweMelika eqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba labantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho-ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amaningi abaningi lapha eSouth Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma election awe local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So ke njengoba sisiya eKetweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola amavoti, ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemsebenzi eSouth Africa kuyanda, kanti nge le poverty iyanda emalokitshini. Yikho ke bazama ukuthi basebenzise lokho kubonakale kuma South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangatholi imisebenzi lokuthi kube le poverty ubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele South Africa bavunyelwa libandle libusayo le-ANC.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolu?
Thina okwethu esikutshoyo ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngamapassport. Kasicabangela ukuthi kulo muntu namuhle ongabe lokhu ebuya engena emfuleni. Singasabali ukuthi kulabantu abavimbileyo, kodwa kuyingozi ukungena emfuleni. Umuntu angahamba ngamanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwe kakhulu, abantu abangomama nxa behamba egangeni, abanye babethola abantu kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina esikutshoyo ukuthi abantu abathatha ama-passport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa, labanye abafisa ukuthi bathi bona baya e-board kuyavala, lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance. Sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe i-South African Police Service, le Department of Home Affairs, ngoba yibo okumele ba-patrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, iZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Asiyalicela abantu beza nokubhefa ke lizame ukusihlonipha madoda. Bogawulela kuJoseph Chum lebo malaki inkomo linetilizwe liright. Ake lizame ukusihlonipha madoda. Yekelani ukutshontsha inkomo zethu, yekelani ukutshontsha inkomo zabantu, yekelani ukuphila ngamandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima madoda, ake lizame ukuhlonipha. Noma lo mnangagalo elinikeza igunya ukuthi litshontshe, kodwa kuzaliphelela ngelinye lapho, kuzaliphelela. Ayikho eyandize emoyeni ingahlali phansi. Kuza liphelela madoda. Zamani ukuthi lihloniphise zabantu. Litshontshile, libuleli lizwe, kodwa stili loko lisaqhubeka lisayenza ububi. Libulala abantu, kanti lizokhawula ngani? Lizokhawula sekwenzenjani? Lizohlonipha abantu nini? Umhlaba wonke ngamagroup ofisela benkomo, all over, abantu bonke bayakhala ngani? Nabantu bezanukuphisa. Umhlaba wonke abantu bakhala ngani madoda? Seligugile. Lingamakhehla, alisela amazinyo, manje lisatshontshelani? And ipolitics kaliyazi phela nje, lina likhontrolwa izisu, lilambile lina bantu. That's why litshona inkomo zethu so. Vumani ukuthi ilizwe leZimbabwe lihlile, ilizwe umnangavu libuleli, ilizwe zani PF libuleli. Lina lithi ilizwe liraiti ngoba litshontsha inkomo zabantu, liphila ngamandla abanye abantu. Why lingavumi ukuthi ilizwe libuleli? Kona lizophila ngamandla abantu kuze kube nini? Lizophila ngenyembezi. abantu kuze kube nini izobulala abantu kuze kube nini ilizwe lifile libolile nadia akula tshintsho kodwa lina litshintsha suku zonke litshintshela abantu everyday libulala abantu suku zonke
njengesiveni yepi yepi new year yepi yepi nikama ngubanele ndlovu ngihlala edinga ethinongi ngithanda ukulibingelela lonke abestudio 7 sesingenele eminyakeni omuthi yepi ngithanda ukubingelela nabazali bami khona lethinongi ubaba umagamula nomama maphosa ngithi yepi new year wonke yepi yepi new year sesingenele ku-2024
ye sibingelele emsakazweni kastudio 7 sibingelele ye hayi sithi lingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bethu bakastudio 7 hayi thina sizingenele kahle eminyakeni omutsha sithi libambe injalo lisethulela indaba ezingathatha ihlangothi ezestudio 7 ye hayi indaba yeground le yindaba ehlupha kakhulu but masikhangela thina abanye sibone ngani uhulumende lo khona akazimiselanga ukululungisa lolu daba lwe-background mayezathi ulungisa into kodwa evalele intatha zindaba phandle angithi ngesikhathi kubulawa abantu kwavalela intatha zindaba phandle ngoba uhulumende wayiganga lapho evulala abantu bengelacala khathesi lapho sefuna ukwenza same story senesana wasenza i-ground ukuthi uzawuvalela intatha zindaba phandle kukhulunywe izinduna zakhe sezihamba ziyemreportela kuye khona ngala hayi ayisebenzi njalo thina sibe intatha zindaba kazivunyelwe sizothapha into yonke eyenzakalayo ye njalo abantu bemadebetina umthobanhliziyo wethu ukuthi sithathe umthwakazi wethu finish ngasakudinga lokho sesifuna ukuthi imathebuleni sizibuze thina singabantu basemathebuleni ngoba sikhathile ukubuswa ngomnanga wakho lokubusa umhlobo one kokubhoda khona ngale ngarari hayi sisikhathile thina singabantu basemathebuleni siyabonga
sanibona studio 7 sanibona studio 7 mthokazi omuhle bantu bezwe lakithi mathebelele ndinonke ngithi sanibonani ngiyalithanda lonke ekhuluma nomehlweni se-South Africa la yinzalo yasezimbabwe uyazi ngiyajabula uma ngabe kuvuka izapho isima ngenyawo imela amandebele kunenisicindezelo lento bayishaya indiva okwenza bengafuni imedia lapho omnangakho induna lezwe lase zivumela ziphutha amanyala angaka besiphethe omshana abantu esibathembile obantu esifika kibe amacala bevuma ukubribe amanyala le abayizayo yabona uma kuvuka izapho ngithi hala siyayisapota kunenisicindezelo kwenzakalani kasihleli ngalisa nophefu asizondiza nophefu sizonda lo mbuso onguyo usukhona abantu abawuphetheyo izanophefu ngisapota umhlaba isapota imali ingasapota umhlaba unkomo wathi ufuna umhlaba unkomo uthe eshona washo wathi izwelele iyobuswa zinyoni ema ngabe sihambe yikhona lokho okwenzakala ngoba siyacindezela siyabonga studio 7 bingelela abangani bami bonke engikhule lapho esigabeni sakhe itent obe ngithi sanibona labazali bami ngithi sanibona niyaphila iphile unkulunkulu aligcine enyakeni omusha amen
molweni molweni kustudio 7 mandibulise kubasasazi kunye nabaphulaphuli ngithi 2024 ezalisekileyo amathamsanqa kuni nonke ndithenkosi ndiphilile mna khondo ndibulela ukungena kule umsasazo ndithenkosi enomusa mayinigcine ngokusethulela iindaba ezimandi kanje enkosi obulisayo nguzolfani phungani etranskai
ngiyalibingelela lonke basakazi bestudio 7 mina ngingumuntu osuke ebhinga ngiyathi hayi siyakala lapha ebhinga sagitshelwa u-MT wethu MT wabantu u-MT wethu u-PD Sibanda umthi wabantu so siyakala iZanu-PF ayisenzeli kuhle siyakala ngapha bazali
sanibonani sanibonani kustudio 7 linjani basakazi labalaleli msakazi ngicelani linikele ngikhuzelela umndoda lo kuthiwa ngujoseph bokuthiwa ngujoseph chuma bokuthiwa ngubani lo gawula wakhe uthi kambe abantu lanxa befotela i-opposition emathebheleleni kokwenza kungabi le ntuduko kata akutsho msakazi i-MDC vele yangena nini ayiqalanga ukungena ngo 2000 ungabheka ukuthi since 1980s ma kuyithatha independence up to 2000 how many years aso 20 years akuzange kwabe le ntuduko emathebheleleni since izimbabwe yathola independence so akumbuzela ugawula ukuthi asiyo izanu ama-MP ezanu ayekhona ehluleka ukudevelopa alo muntu lo kusiya ngama luba alesam interview aluba lekhiyana laye yabona
sanibonani ngiyabingelela kustudio 7 linjani basakazi labalaleli sesengena eminyakeni omutha siyabonga unkulunkulu abantu bezimbabwe siyahlupheka okumangalisayo angazi ukuthi singenza njani kodwa-ke hhayi abantu bezwane singabalaleli libayekeleni banjalo ngoba bona bayasutha bayadla bayasutha so thina ithe sihluphekayo ngapha emathekeleleni sizenze sihlele nzima asisakwazi ukuthi singenzani asizameni ukuthi sicele lo mdali wethu asincedise ngoba konke lokhu kuzaphela lokhu uNkulunkulu uza kuqeda one day ngiyabonga sihlobo zami iblesi
Studio 7 njani basakazi abahle themba lingenerasi ku-2024 siyabonga kakhulu yayibuhlungu kakhulu le ndaba especially yama-passport amapassport kuyathi 150 ma uzofika ngayo sokuthi 190 into engiyibona isenzeka ngaphandle kokuthi asihlonishe thina abantu besindebele ngoba khonapho abantu abathi 190 ngamashona ngeke uzithole umndebele ngamashona kunaba benza kanjani abasicindezela lapha esindebeleni bese ngizibuza ebantu abanjabo malakhi besindebeleni abayibona futhi abasicindezela kakhulu babhizi bathi ezimbadwe kunomsebenzi angazi ukuthi umsebenzi oshiwo ngumalakhi okusebenza abantu ababo or kusebenza obani asazi esindebeleni laphana asihlonishwa laphana asihlonishwa mpela amashona azenzela angeke ukuthi mawufika lapha ku 150 after that bese u 190 passport because bakwazi ukuthi abala bantwana lapha inangakho labantu bakhe cela ukuthi beke besihloniphe lapha ezimbabwe abahloniphi namandebele angazi ukuthi basibona kanjani one basibulala saqedwa yiyo nale futhi izan pf namanje lokho bebhizi behamba nge-apartheid yabo yale abayenzayo
sanibonani kwestudio 7 sanibonani kwestudio 7 okhuluma ngubig bod enkayi kwesikhobokho kanti mina ngizwe ujoseph chuma ephikisa ubaba unkomo ukuthi emandebeleni kuya ngokuthi kuvotelwe liphi ibandla abantu bavotele ibandla eliphikisayo iphonga lampithu bese ngibuza ukuthi kathi njengoba kwezinye iy'ndawo vele especially kithi enkayi u-MP wethu ngowezan p f usithembiswe nyona kodwa la manje akula mgwaqo osuka kobulawayo usuyenkayi akula zibhedlela akula zikolo akula mabriti akula so uyikuthi okuyikho vele okufunakalayo ezimbabwe kuyini mina nidinga ngiswele nxa ubaba esithi kuya ngokuthi livotele liphi bandla wese labo abalapho kule bandla elibusayo khona emandebeleni waye kungalantuthuko intuthuko isiba khona emashoneni kuphela angitsho ukuthi ngiyabandlula kodwa sengikhuluma ngokuthi waye intuthuko ingancane elizweni kubangwa yikwini lokho kumbe ngasiphendula lapho
Studio 7 ngabe ninjani kodwa kwizindawo zonke sithi unyaka omusha nonke silivisele unyaka omusha omuhle futhi kakhulu ngihlale phezu kwendaba Studio 7 cela ningitshelele uGawule noJoseph Chuma abayekele lo mkhuba bokukhuluma into abangaziyo ma besidla imali yezanu abadla imali yezanu bengazixhaphazi singamandebele bezenzanga nithiwa bona bangcono kunganithiwa bayazi bona besenza into ezirongo cela nibatshele ukuthi bengazosixhaphazi singumntwakazi ngoba le nto abayikhulumayo into engekho izanu iyamosha bona bathi izanu iright abahambe udla imali yezanu bodwa bengazosixhaphazi ngiyabona
labo ke bekungabalaleli bethu lina ke balaleli bethu elisithumele imilayezo yenu kunombolo zethu ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe othi bazasebenza la mazwe afisa ukukhululeka ukuba le ntuthuko njalo lokuvikela uzulu sonke isikhathi ublinken wethule amazwi la enhlanganweni awenze le ntathelo lezindaba okugqiba umnyaka ka-2023 wathi okokuqala ele melika lizaqhubekela phambili lincedisa ele ukraine elilwisana lele russia uthe ibutho le russia limadolonzima njalo umnotho welizwe leli uyabhidlika uthe umanyano weNATO osungenwe ngele Finland uqinesaka ukhangelelwe ukuba eleSweden lalo lizangena kumanyano lo osoleminyaka engamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75 okunye njalo uBlinken wathi ele Melika lizaqhubekela phambili likhulumisana lele China lizibambe esidukweni okwesithathu uBlinken uthe ele Melika lizimisele ukusebenzela konke okuzanceda uzulu elizweni leli lawamanye amazwe uthe lokhu yikho abakwenza ngomnyaka ka-2023 kwezamabhizimusi ekuncediseni inhlanganiso ezizimeleyo amakhampani amakhulu lamancane kwezokudla ezomvikela okuhambelana leze-artificial intelligence ukuthathwa kwezidakamizwa ukuvimba orhulumente abephula ilungelo loluntu lokunye mayelana lempi ephakathi kwele-israyeli le-hamas ublinken wathi bazancedisa ele-israyeli ukuba kunga ziyenza kalinjalo owehlela ilizwe leli mhla 7 mfumfu ngomnyaka ka-2023. Uthe bazancedisa ele Israel ukuba kungenzakali konke lokhu njalo kungabulawa abantu mahlayana kukhululwe abathunjwa iHamas. Uthe ele Melika lizasebenza lidlelana labo bonke emhlabeni onke jikelele ngomnyaka ka-2024 ikakhulu labo abafisa ukuba lengqwela phambili.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende welemelika esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lingakhohlwa ke ukuthi silazo ezakuzo kusihlwa ntambama nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.